Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolosi 5 mhla ziku 8/7/2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uhlangana lezisebenzi zakhe phansi komanyano weNational Joint Negotiating Council lamuhla. Kambe kukhona ukuzaphuma emhlanganweni lona.
Izisebenzi zifuna iholo le-US dollar. Imali enelisa ukuthenga eZimbabwe iphinde yenelisa ukuthi isisebenzi esisebenzayo siphume siyethenga into esiyifunayo kwelinye ilizwe.
Ibandla lesisi lithi amasola indlela kwakhethwa ngayo inkokheli ezancintisa kukhetho zimpehla zeZANU-PF labalomona.
Kambe umbhemi ngubani omaziyo eyimember ye-CCCC? Kumbe uyibona besithi bathunyiwe abahamba lefazi?
Kodwa abasola uhlelo lokukhetha abazancintisa bathi benza lokhu ngendlela yokwakha ibandla hathi ukulibhidliza.
Baba Mafa, yimhlangano emingaki wena ubusuhlala eplazini lakho egweru le lapho osulima khona ungekho kobulawayo? Thina sibhuca ubulawayo ngenyawo, sisenza i-door to door, sisenza umgwazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende uzahlangana lezisebenzi zakhe phansi komanyano weNational Joint Negotiating Council lamuhla bekhulumisana ngodaba lweholo. Umhlangano lo ubumelelwe izisebenzi zikahulumende ngamehlo abomvu ngoba zikhala ngokuthi zifuna ukukhwezelwa iholo njalo zihlawulwe ngedola leMelika ngoba eleZimbabwe alisathengi lutho. Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Atuz umnumzana Themba kuye moyo ukuthi kuyini abakukhangeleleyo emhlanganweni walamuhla.
Uhulumende utuza hlangana lezisebenzi. Ngicela ukuqondisa, uhulumende kahlangani lezisebenzi, uhulumende uhlangana labantu babo ababadingayo babafaka ukuthi bamele izisebenzi bakhulume. Uhulumende kube nguye obatshelayo ukuthi thina njengohulumende sizafaka okungaka, labana bese bebuya bezothi thina njengezisebenzi siyayamukela okufakwe nguhulumende. Engifuna sikukhangele okwakuqala, izisebenzi kazifuni ukungezelelwa iholo ngoba uhulumende iholo akhuluma ngalo yi-RTGS, Real Gross Time Settlement. Izisebenzi zifuna iholo le-US dollar. Imali enelisa ukuthenga eZimbabwe iphinde yenelisa ukuthi isisebenzi esisebenzayo siphume siyethenga into esiyifunayo kwelinye ilizwe ngemali esiyisebenzayo ngokwakuqala. Ukuthi uhulumende uzahlangana lezisebenzi ngamanga, uhulumende uzahlangana labantu bakhe bakhuluma bakufunayo bencindezela izisebenzi.
Imali le uhulumende ake wakhuluma kumavika sanda kwedlula esithi uselikhwezele ngayo iholo, siyangena yini kumbe yiyo le elikhuluma ngayo namuhla?
Bavumbuluka besithi bona sebele mali abafuna ukuyinikeza izisebenzi umqamelo kuthiwa yi-cushion. Balomqamelo asebefuna ukunikeza izisebenzi ukuthi ziqamelekiyo ukuthi zingabona ukuthi ziyadubeka ngoba umuntu oqamelayo uyalala. I-cushion liyana ngokuyinto ukuthi abantu balale bavuke bekhohliwe ukuthi kwenzakalani. Uma Mvima ekhuluma wathi kakusoze kuthathe usuku ukuthi imali le ekhulunywa nguhulumende bayifake. Kodwa sikunanzelelayo emalangeni angambalwa uma Mvima uvumbuluke esesithi akulanto esikhulunywe phakathi kukahulumende labantu babo laba ababizayo be-NJNC esesukukhangela thina kathesi yikuthi uhulumende usefuna ukusebenzisa izisebenzi ukukhankasa okuyinto thina singayifuniyo. Thina njengezisebenzi kasifuni ukusetshenziswa ukukhankasa, sifuna iholo elizasenza senelise ukuphilisa imuli zethu. Kungabe uhulumende lo khona uyabuyela ngemva kwamhla ka 23 kumbe uhulumende lo khona kabuyeli ngemva kwamhla ka 23 kodwa izisebenzi zifuna iholo eliphilisayo. Iholo eliphilisayo izisebenzi sezalifaka sisebenzisa iTeachers for US dollar. Lapho esahlala khona phansi senza ucwaningo savumelana ukuthi imali engaphilisi sisebenzisi kahulumende encane phecelezi ukuthiwa i-basic salary yi-$1,260. Lamuhla nxa sokulomuntu okhulumayo thina njenge-ATUS sikhangelela ukuthi sithole umuntu okhuluma ngokuthi iholo lezisebenzi seliyi-US dollar, i-US dollar leyo iqalela ku-$1,260. Nxa incane yikho esesingafuna khona ukukhwezela iholo. Nxa isenela liholo esiyabe silikhangela ukuthi lisiqondile. Sifuna ukukubeka mgceke uhulumende okhona lo ka-Emmerson Tambudzo Mnangagwa angafuni ukusebenzisa izisebenzi entweni yakhe yokugqugquzela ukufuna ukukhethwa kutsha.
Alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-ATUS. Umphathi Ntambo obona ngendaba zezisebenzi umnumzana Paul Mavima yena akaphendulanga imibuzo yethu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni
ibandla lesisi lithi abasola indlela okwakhethwa ngayo inkokheli ezancintisa kukhetho oluzayo zimpehla zezanu PF labo labalomona. Abakhononayo laba bathi kuyamangalisa ukuthi inkokheli emqoka efana labomnumzana Walshman Ncube, unkosazana Thabita Khumalo, umnumzana Tendai Biti kunye labanye abaningi-ningi abakhethwayo kodwa kwathi sekusiya phambilini kwathiwa kabakhethwanga. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi abanye abasola indlela eyasetshenziswayo abayisibo malunga ebandla leli. Esipha umzekeliso abantu abanjengomnumzana Samson Mubhemi esikhulumelaye ngomvulo esola ukwenzakala ebandleni. Ngesizwe amazwi esiwathunyelwe ngumnumzana Mafa.
Mahlabe Zulu, kuyasithabisa ukuthi namhlanje sokusobala ukuthi ngobani abahlokoma i-division, abantu abafuna ukuthi bachithe badilize CCCC. Nango namhlanje ubaba uMbhemi uSamson ohlala eMagwegwe ede ngubodyguard kaba kamama uKhuphe ku-MDCT uthe uKhuphe sechiye MDCT wasala elokhe kuMonzura esebenza into ze security. Namhla nguye sebuya ku radio yabantu studio 7 esithi umelele abantu abazondileyo labo abaphanjaniswa ngama appointments noma le selection yama candidate. Khamba uMbhemi ngubani omaziyo a member ye CCCC kumbe uyibona besithi bathunyiwe abahamba lefazi abazama ukudiliza umphakathi wethu webandla labantu. UMbhemi uhlale eMagwegwe yibhodi waye ibhodi kati kamama uDr. Khuphe uthe uKhuphe sechiyane loMonzura wasala lokho ebambe esidukwini kusecurity yaMonzura simazi 2 weeks back ekuMonzura. Namhla nguye senqoma uPresident Chamisa kungani uyamkhalela kanti isizathu yikudiliza. Hayi, simtshayela ihlombe ngoba sezivezile ukuthi yibo abantu labo abathiwa ngama-influencers traders abefazi. Unguye oze wadinga nale le studio 7 ukuthi ezame ukusiyangisa kanti uNkulunkulu muhle sesembulele sonke ukuthi hayi kulabanye abantu abafuna ukudilize CCC bezama ukuncedisa izalo ukuthi iwine. Ngalokho thina sithi Hayi bakithi kuliqiniso ukuthi kulezi indawo ezahamba kubi lapha lalaphana ngoba sasingananzeleli singakwazi ukuthi inew process le ihamba njani sithi mayuya ilale ngenxeba njengoba sizawina hayi bonke si abantu bazakhomodetwa kugovernment eyabithungabelwa ngubakuthamisa ayilale ngenxeba singalaleli laba abasidilizayo njalo abantu abanjengombhemi libananzelele yibo okuthiwa they've got crocodile tears abantu abathi ngani bayakhala bona behleka phakathi bemomotheka bekhala ngapha abathi hayi awufile sinamhla siyamgcibela yibonaba yikho kakho kuphathi yethu ye-CCC ubaba uMbeki Samson ungokamonzora yibo abazathenga isikipa bagijime bengani ngabethu bezama ukudiliza intsho lokukhuluma kwakhe limzwile esithi iparty ayisela abantu ngenxa yokuthi kwakhethwa abanye abantu abangayisibo sasingakhetha yena engasiyo memba yethu inina imhlolo leyo siyabonga
lathi siyabonga umnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC njengoba iStudio 7 ingasekeli ihlangothi siphinde sabuza umbheme ukuthi uyavumelana na lokukhulunywa ngumafa kesizwe ukuthi yena uthini
Umuba bumafa esithi ansilo lunga le CCC kahle ngimqondise lapho baba mafa umungazi 2 weeks back yi 2 weeks yini leyo owambonayo wena usizontshela ukuthi wena hayi awusangeni ku race yama MPs singena ku Senate ngakuchayela ihlombe ngakufakela le nomination baba mafa yimhlangano emingaki wena ubusuhlala eplazini lakho eGweru le lapho osulima khona ungekho kobulawayo thina sibhuqi bulawayo ngenyawo si senza ido to do sisenza umgwazo ubukhona yini naba bamafa kumgwazweni lo ade siuyenza uma usithi ngililunga le CCC baba mafa uyakhumbula yini ukuthi i CCC ifonywa sibe sesikhona ku CCC njengoba usithi ukuthi umama uMakhupe wako waba ku MDCT lawe wawuku alliance mina nami ngangu MDCT wena baba mafa ku alliance yadilika ke alliance thina sasuka lati ku MDCT zobumba iCCC ndawonye yikho sasibuya lamalo kuze lembono yokuthi abantu bengavoteliza uPF kuma by elections ama by elections engangiwakhankasela baba mafa mbhoda ngomhlaba umgwazo engangiyenza baba mafa ngibhoda ngomhlaba i 2 weeks yini ngu CCC ngu MDCT so ngumonzora so baba mafa asifakeni into ngeqiniso esimele sikulungisise ebandeni lethu le CCC ekumele babusha misa ekuzisisa ikuthi kayehle phansi lokho kutsho ukuthi mayuyu kwaphambaniseka ezokutsho yena ekutsho yena ngendlela ongakutsho ngayo ukhankasela ukuthi mayuyu bantu saphambanisa singathi uma sithi kwaphambaniseka sibe sibhica abanye ngodaka sizigezisa thina kayisikho labantu abakhangeleyo bazakuthatha baba mafu ukuthi gawukho eqinisweni bazagcina besola njalo iphathi ukuthi kube kuhle baba mafa asikuthatheni ngokuthi kwaphambaniseka njengoba ezinye izinto lawo wawusithi ukufaka mgceki ukuthi kawuzange uzinanzelele kawuzange uzibone ukuthi zizaphambanisa abantu babuhlungu baba mafa ndawo zonke ilizwe lonke hathi emagwegwe kuphela ngile mzekeliso labantu ababelandwa baba mafa ngabantu abalezikhundla eziphezulu beyehliswa phansi ezikhundleni bethenjiswa ukuthi bazaphiwa i-PR bayishela le-PR uma ufuna ngiqambe ngamabizo silo honorable uNombula Mguni walandwa wacetshisa ukuthi endaweni yakhe sokungena uOstalosisiziba uspokesperson we sakuvuma lokho wayehla yena wathi sekuyehlile eseyehlile wayithola na yini PR ube kumonzora na yini ngoba ubesebenza ematobo kuma by election wasebenze Plumtree kuma by election alapha kobulawayo ube elandwa ngabantu abasuka laseHarare besizocela la ngemota yakhe besizocela lendawo yakhe okuthiwa yilodge yokuthi sicela sichathame lapha sizosebenza lapha sifuna ukwenza umsebenzi weparty laye ekuyenza ngenhliziyo yethu ukuthi siye phambili ikhiphizana uPF baba mafa into embi kithi izana uPF labantu abaqamba amanga
Lo ke ngumnumzana Samson Mubhemi ilunga lebandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivoteni
ngoba. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphepha ndaba lobulembo lezinlive.com lilodaba lokuthi isikliwe ebesihlome ngombhobho ebesihlome ngengqamu sigwaze sathathela imali edlula inkulungwane zamadola eziyinkulungwane ezilithumi lane US$14,000 isisebenzi senkampani yeHamara kobulawayo ngolwesithathu. Iphepha ndaba le-News Daily lodaba lokuthi inhlanganiso ezimbalwa ezilwela ilungelo likaZulu sezisole ukuchaywa ngabantu abangaziwayo okwenziwe igqwetha elilwela ilungelo likaZulu umnumzana uBay Shaba ngolwesithathu ebusuku. Leli phepha ndaba lithi uShaba wabizwa ngumuntu owathi ufuna uncedo lokumela kodwa uthe efika lapho obekumele bahlangane khona wasehlaselwa ngamadoda amane amchaya amthiya eqalekile. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani emsakazweni, njani emsakazweni. Hayi, ukhuluma ngumdala uNcube Samusa. Eh, methanda ukuphendula umama lo wenkawo uthi usobhuse egijima labantu abakhampenayo. Hayi, engethuki. Indlala mama, indlala isintwazi mangukuqonda. Usobhuku bakade silawo sebekhanda idlelo. Umulambili yagijima, akazoba seyadike kwenze njani. Ngoba azokhaya lokho esiswini kuphela. Ngoba ngathi uthi usobhuka lo usobhuka ogijima ngokunje nguvela hayi. Hayi, kula kunye kokwenza mama ungethuki, indlala.
Hayi mina ngihlungu ugawula. Hayi mangikhumbula ugawula ukuthi ngahlala ezintabeni. Angazi ukuthi umntwana umuntu wazale kanjani, angazi ukuthi umuntu onjani. Ya ugawula isilima ene ulomona. Yazi ufisa ukuthi ngithola ama phone number ke ngimtshele 99 ngoba mangikhuluma la ku Studio 7 kufana lokuthi ngikankhulume. Yazi ugawula ngifuna ama phone number ke ngimtshele 99 ukuthi uza fehlupheka.
Salibonani, salibonani we Studio 7 mangcube welulwa. Sesidubekile bakithi ngempisi sisiqedele imbuzi sicela silukuncediswa ukuthi singancediswa njani. Sesimpisi sisiqedele imbuzi asizakwazi ukuthi siyenzeni. Lezivayeni yangena langaphi vele ayakusela lapho engabhodi khona. Lezivayeni konke siyacela sibili siyacela ukuthi ningasihambisela umbikelo uyephezulu. Siyabonga
Studio 7 litshona njani badala thina siyatshona kuphela ukulibongela kakhulu umsebenzi nomuhle elisinikezana isikhathi zonke futhi uNkulunkulu ngaye libusisa liqhube kahle umsebenzi wenu hlobona phakathi. Into ekhona ngathanda ukukhuluma kakhulu sikhuthaza abantu kakhulu kumbe ukubonisa abantu kakhulu abe-MRP abantu bemthakazi please into esiyilwela thina lapha eZimbabwe ukuthi sikhiphe umbuso wezanu oyiwo kakhulu ohlukumeze ilizwe lethu lazafika esigabeni esiyiso namhlanje. Waliyabona ukuthi namhlanje imali yeZimbabwe iminjani ifila kulalo nakulani kodwa abantu be-RP into abaphambanisa ngayo ukuthi basuka bachothwa zi-CCC ingani i-CCC iye sibulele ilizwe bona bazayenza okuhle okungcono. Hayi into esilwala lapha nama-parties wonke ayeZimbabwe silwala ukuthi sikhiphe izanu sivuse ilizwe lethu njalo i-MRP kanti bangene ku-president so ngangezinye indlela ngabantu abafuna ukuvusa ilizwe lakithi ngaba bahlangana labantu be-CCC. Obviously ku-president abavotele i-CCC ngoba yibo abafuna ukuthi sikhiphe izandla kuthi sinxa sesifika isikhathi sisebenzisa okomthwakazi lo umbo wethu ma kuzakwaniseka lokhu i-CCC siwinile kusebenzeke kumbe kuzaphela kunjalo kubonakala ukuthi umthwakazi uya ngaphi. Manje okwakathesi ningadonsa kuchethozana ngapha kufuna ukudivizwa ne-CCC ngapha sifuna ukhiphizana izaphuma njani izani lizwe lonke lisiphalisa phambi abantu bethu behlupheka. Asizameni ukuthi sisebenzeni sonkeni sibambane sikhiphizane kuphela kawansi sizabona lokho kokuchethozana lokohlukana kohlukana kuhle kunjalo. Ngiyabonga kakhulu ukukhuluma ngesithandwa kolebuzwana.
Salibona siya sakithi samandibele sakomthakazi. Cela siya sakithi simeleni iqiniso. Abantu bakithi bayakhala bayahlupheka. Ethi phambili ngomthakazi viva ngisiya sakithi. Yithi kuphela siya sakithi lizwe lamandebele singakatholi inkululeko kwele Africa. Sisukumeni sizimele sifuneni inkululeko. Cela singayasatshiswa umuntu asimeleni iqiniso uNkulunkulu phela. Becela ngozehlisayo undodana Ivan kunzincane kumetholojo phazi komlevu isikhathi phambili ngomthakazi. Cela sixolelaneni lapho okulendlala khona asihambiseni ukudla sizwelaneni sibelothando.
Basakazi basakazi linjani sonkele na engikhulumayo incibane lapha elibhansi gabeni manda ya indabeni zokhetho la kakhulu bengicelisa ukuthi kube ibandla lethu lenanzele le-Triple C la bona ngathi i-system esetshenziswayo le ma-primary election ukuthi kunama-primary kusetshenziswa i-process le ebikhona i-nomination bathi vetting bathi caucus verification izitage zonke lezo bese kuthiwa final kuzophuma impumela yokuthi ubani onqobile bona ngathi kokuzositshayisa kakhulu kube iparty ingatshintshi i-system yokhetho khona kuthi uma-primary election abenze ama-primary straight abenze ama-primary straight kakhulu ngoba ma kungenjalo vele sesizolimali kuzodiliza ibandla lokhu ngoba manje abanye abantu kakhulu ingozi engibonisa bekusiba nobucoti i-committee emele iparty ibifaka abangani bayo ezigabeni kuthola ukuthi kuma-councillors kakhulu kungena umuntu ongelabantu abaningi kungena umuntu labantu abalutshwane or labantu abaningi asale ngaphandle automatically khona lapho okungene khona umuntu olabantu abalutshwane iparty vele isidliwe iZANU-PF khona lapho so isicelo yokuthi kube kunenhlolo ezikulandelelayo konke lokhu cause upresident mhlawumbe yena akakwazi ukwenzeka izinto ezo kodwa ke kuyingozi enkulu khona lokhu
Studio 7 ngishona njani basakazi abahlinakanele nabahle hayi okungeneki kulamalanga ku-Studio 7 avulwayo kuthi ama-audio asazi ukuthi kuvula ngizekuhluku kakhulu ngithinte indaba yabafundi laba ababoshwayo ngoshelo job isikhala hayi kubuhlungu bantu okwenzakala ezweni lakithi futhi uyabheka lapho kwasemzansi la kwi-ANC sithwayele ubhoti sithwayele ubhulu sekefuna ukuthi bevotele ngathi ngoba i-ANC basi siyakhankasa ngathi lapha nje into ebugceki futhi uyayekhaya khona kale nakungatshela ukuthi Tom Sori uyabuya kwakho kanti sizaphephela phishu hayi okwethu kuzimba kodwa labo abaqoli laba abanye abakhona phegoli bawo batshela ngendaba zepolitiki ukuthi asabesorejisti ukuvota siguqule lezinto abafuna ukuzwa barelaxile hayi sizohlupheka shuwa ke lifunde phela abantu kabili inkomo labo ingeke izizwe kukhulwa ku-Studio 7 ngagcina nini hayi asithwele nzima ngafuthi asihambeni sona
Studio 7 ngicela makushwakala like limphendule ma kuthiwa ihulumende yakithi sithi khona imali isikhuphukile sinamandla akaqale ementeni imali zabantu ezadliwa inflation ukuze sibone ukuthi idola leli lizaba namandla ngoba ngaphandle kokuthi areplace imali zethu azireflekshayo yena emabhenki ange silithembe ukuthi idola leli lizafa laba right so yena mayele qiniso lokuthi imali sistrong kabisa imali zabantu zonke zaflashwayo yikho singathemba khona ukuthi idola liyasebenza
Studio 7 njani nabalaleli bakho ukukhuliswa uStina sikamlalazi hayi siyazizwa lezi ndaba zalo wezano lo wathola amamali ne-corruption izana vela kungeke kumangaza ngoba kuko konke okwenza vele kuyi-corruption yonke into eyenzayo vele yenza i-corruption labantu bakhona bayonke bayenza i-corruption umangaze ugawule ubuzwe imibuzo emuhle ubuzwa umlalazi embuza ngezihlobo zakhe ma ngabe ngowasetholoji kodwa ngimaswabi ngendlela oyekumendela ngakhona izano yakhe dalisa ngemphefumulo yabafowabo ngenxa yemali hayi gawule ehluleka mhlobo ehluleka sibili hayi kuhayi okuthi kuya kuyiphi itsholosho mina suke ngasazi kodwa sibili uzalo itsholosho kungaba-straight ambona dalisa ngemphefumulo yabafoweni sho kwamanje kama ngayona linyama endlobo khuluma esitrata sangona ma ngathi uyasikhangela ukhangazi ukuthi uhambe ukuphi usiye itsholosho angikwazi hayi
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu zocingo +1 202 465 0318
Emhlanganweni osanda ukuqhutshwa lapho ugatsha lwezomvikela kumanyano we-United Nations olwabikelwa ngesimo esise-Republic of Congo, isiphathamandla salumanyano esibona ngezwekazi le-Afrika, unkosazana Martha Probi, waxwayisa ukuthi ele-DRC alivikelekanga kunyanga ezedluleyo kuphela amaqembu ahlome ngezikhali abulala amakhulu lamakhulu abantu. Unkosazana Probi uthi iqula le-United Nations lilondoloza ukuthula ele-MONUSCO liyaqhubeka lisenza okusemandleni alo ukuthi ligcwalise umsebenzi walo wokuvikela umphakathi. I-MONUSCO ilokhe ise-DRC kusukela ngomnyaka ka-1999 njalo kwengezelelwa umnyaka owodwa kusukela ngoMpalakazi ngomnyaka odluleyo. Kodwa kunyanga ezimbalwa ezisanda ukwedlula, uhulumende we-DRC uthe sokufanele i-MONUSCO isuke elizweni ngemva kokhetho olukhangelelwe ukuqhutshwa ekupheleni kwawo nalo umnyaka. Isiphathamandla seMelika womanyano we-United Nations, umnumzana Robert Wood, wethule umbono wakhe ngalolu daba. I-MONUSCO akufanelanga ihlale e-DRC kokuphela, kodwa kusobala ukuthi uhulumende we-DRC kalandelanga iziqondiso ezavunyelwa nayo ezokuthi i-MONUSCO iphume iphele kulelo lizwe ekupheleni kwawo nalo umnyaka ka-2023. Kungaphuma i-MONUSCO kuzasala kulesikhenxe kwezomvikela esingasoze sigcwaliswe iziphathamandla zikahulumende we-DRC okungaba lomthelela omubi ebantwini abangenelisi ukuzivikela. Umnumzana Wood uqhubeke wathi inani labadinga usizo e-DRC liqhubeka likhuphuka ngenxa yodlakela osolubangele ukuthi abantu abayisigidi beswele indawo zokuhlala njalo kube lokuhlukuluzana ngobulili okugoqela okocansi lokuhlupheka kwabantu. Ukuze sithole isisombululo kulolu daba, izigaba ezivalisa ese-DRC lese-Great Lakes Region kufanele zizimisele ukulungisa ezombusazwe, ukukhulumisana lokugcwalisa iziqondiso ezavunyelwa nayo. Izigaba lezi ziyayidinga njalo i-MONUSCO. Umnumzana Wood ugcizelele wathi elemelika lizimisele ukubona ukuthi i-MONUSCO iyagcwalisa zonke izimiso zayo ezokuvikela abantu lokuncedisa i-DRC guquke kwezombusazwe, kwezemithetho lezomvikela. Ukuze umkhankaso lo uphumelele, ufuna usekelo oluvela kukhanseli lakuhulumende we-DRC. Abantu be-DRC kufanele babe lokuthula, njalo elemelika liyabasekela ukuthi babe lekusasa engcono. Kugqiba umnumzana Wood.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Manai Waze Zwa Konja njanga window mchova. Eh Konja njanga window mchova. Zwa Konja njanga window mchova. Zwa Konja njanga window mchova. Manai Konja njanga window mchova. Zwa 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 Bathe ngulova Charaskela kutwana mtanya lova Uyazi ngili senteneya Utiki miyena agala ndabu zonlobola Aswasikiri tingi ya chombola Donki chapu velangi ya bakola Ama yelo aba mnyama jenge Coca-Cola Inga pala nga panjenga mavire ngola Nkonja njanga window mchova Eh, konja njanga window mchova Zwa, konja njanga window mchova Zwa, konja njanga window mchova Manai, konjanjanga window mchova. Zwa, konjanjanga window mchova. Zwa, konjanjanga window mchova. Zwa, konjanjanga window mchova. Zwa, mina nsopare. Iplanje nge chombe mbare. Ngilenkanje nge chonke tare. Anzwakali nje mina nje nge chukele sawe. Ungimelele mawusuvaya. Mafuna manamba mizo kaya. Okwabafazi li demon sokufuna magaya.
Uma 9 esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma ethiwa ngikhonjwe njengowindi womtshova. Hayi, isikhathi njengoba ngisitsho asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa ke sizadibana nje ngeviki ezayo ngomvulo. kodwa zikhona ezinye indaba msuku zonke kusihlwa ngo 7:30. Olifisela impela sonto elithukela, igama lami ngo Chris Gande.